Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungamile inkomo nansi ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe kukhetho olusanda kwehlula. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iqhuba imihlangano lenhlangothi ezijiyeneyo ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 514 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli sebesedlula inkulungwane ezine 4156. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili 121046. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu 53,978. Abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 50,996. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,145,537. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,304,802. Kusenjalo osomabhizimusi abanengi bakhala ngokuthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 zibuyisela umsebenzi wabo emuva khona osokubangele ukuthi bangatholi inzuzo eneleyo. Ngenxa yalesi ziqondiso amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu emini njalo abantu kumele babe sebesezindlini ngehola lesithupha ntambama okuyiso isikhathi abamabhizimusi abathi bebethola ngaso izuzo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo khokhela ugatsha lwezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Ungakhangela umehluko omkhulu izolo ibhizinisi ibivulwa kusesekuseni iyephuza ukuvala. Okungangokuthi labavele emisebenzini abanye abachayisa njengoba kuchayiswa ngezikhathi ezehlukeneyo bathole kusavuliwe. Khathesi sokubalekelwana ngesikhathi sokuthi abantu befice isikhathi sebhizinisi bethenga izinto zabo kakusenzakali sebethola amabhizimisi esevaliwe. Ngaleyo ndlela uhlukubone mhlophe lawe ngisitsho khonapha nje ukuthi sokulama-sales kumbe ukuthengiswa kokulahlekelayo kumbe ama-customer osubalekelane lawo kumbe osubalekelana lawo. Kukanti okwesibili phezulu kwalokho okudanisayo yikuthi kunjalo belo ngayo i-lockdown yonaleyo. Ekuwodeni impahla zokuthengisa ngiyeyame kakhulu kwezokudla ngitsho i-grocery. uzathola ukuthi umuntu yasuka esithi uyawoda ngentengo awode ngayo izolo. Akusekho lokhuyana ukuthi kube le mibiko ehamba phambili izaziso zokuthi lokho kuzakhwela ngosuku olunje kukhwele ngepercentage enje. Umuntu usuka esiyawoda adobhe izinto zakhe nxa esesethile nethola ukuthi lamhla sokukhwelile. Kuthi ukuthi kasatholi, kaseyikuthola inani abelifuna ngoba yini bebuye elungise leyo mali. Kukanti usekutholileke khonokho osekube ngaphansi sefika ngapha emakhastomeni akhe laye sokunjalo futhi imali sikhweziwe omunye umuntu uyabuya ezethengwa lokho akuthenge izola thola intengo siphezulu sokukulahleka kwemali umuntu uyaphenduka sokusiba nje inhlanhla yokwazana nxa eyibhizinesi esendaweni kulabantu abazanayo thatha usuza kuthi uthuma umntwana elethe yona leyo esizenanisa hayi izinto azihambi kuhle sibili into lokhu ulimazile njalo kuyalimaza
sesikhangela lapho ekuwodeni impahla kuye ziyatholakala yini njengoba sasisizwa abanye besithi zitholakala kakhulu emazweni angomakhelwane kuyini okwenzakala kathesi njalo kuthinta njani inzuzo etholwa ngusomabhizinisi
impahla yebo azisileli kangako kanti bekule advantage emangalisayo izolo nxa kule mpahla ebezitholakala lula ezivela kumbukuwoda lula okuvela eSouth Africa ngenxa yokuthi kuyabe kutholakale ngentengo engcono lalapha bekuthengiseka uyakubona kodwa khathesi uhlupho lwakho yilokhu kayikho leyodwa i-wholesale evela eSouth Africa mbethengisa ngentengo yeSouth Africa enganeno sekungumuntu njoba ngunkomazana ongahambe ezihodela lam sengizewodisela khonapha so iprice yakhona intengo yakhona ayisajika manga yiluhlupho olukhona kubusiness ayihambi kuhle ngenxa ye-lockdown
umnumzana Austin Nkomazana ukhokela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emasoni Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Uhichilema ungene kulolukhetho emele ibandla eliphikisayo wabhacabula umongameli Edgar Lungu ngamavoti edlula isigidi 1 million. Uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngeviki ezayo. Kumbikwa wethu leizolo umnangagwa uthe akala kuthandabuza ukuthi uHichilema uzasebenzela uZulu wele Zambia ngobuqotho. Uthe njalo uzimisele ukusebenzelana laye kuhle. Pambilini kokwethulwa kwempumela yalolukhetho isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba wathuka umnumzana Hichilema enkundleni yeTwitter kumfanekiso lapho ayemi khona lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lomnumzana Musi Maimane wele South Africa esithi bangabathengisi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana sambuza ukuthi uthini ngamazwi kamnangagwa.
Kuvele khona ngumkhuba kumbe lisiko elihle elokuthi kungenzakala isehlakalo esithize kumakhelwane hayi umenze lamhlophe akumangalisi sibili vele opresident bonke ibengawina bayenzelwa amhlophe kumbe siyabathanda kumbe sibathande njengeZimbabwe siyathumeza amhlophe ungakhangela even iAmerica kwathi kunqoba uTrump kwathunyezwa amhlophe kwanqoba lo Biden kuthunyezwa amhlophe kangakanani ke kunqobe omunye khonapha omakhelwane eZambia ulizwe sasebenzela kakhulu so hayi besivele sikukhangelela ukuthi kuzahanjiswa umbiko wokwenza amhlophe akumangalisi inhlala yenza injwayelo.
Amazwi esikhulumeli sikamnangagwa uGeorge Charamba yena othe uHichilema kanye labochamisa ngabathengisi ubona ephazamisa ubudlelwano phakathi kweZambia leZimbabwe na.
Udubo esilalo njengeZimbabwe yikuthi sikhokhelwa ngabantu abangakholelwayo ukuthi abantu bangabona ngendlela ezingafananiyo. Nxa ungabona ngenye indlela uphikisane lababusayo kuyathiwa ngumthengisi usetshenziswa ngabemelika kumbe njani. Bakhohlwe ikakhulu eZimbabwe ukuthi okwenza abantu abanjengabochamisa balwe yikuthi khona uhulumende wezanu akenzi kuhle. So le okwenze uHichilema laye wabalelwa kwabantu abangabathengisi yikuthi bephikisana lolungu obekhanya isibhuru esikhulu sikamnangagwa abathanda amaChina asebeyekela amazwe abo ahuquluzwa umnotho ngamaChina. So ngoba laba bayakuphikisa lokhu sokuthiwa ngabathengisi. Kungasenani angikholwa-ke ukuthi lokhu kungaphazamisa indlela amazwe omabili iZimbabwe laZambia adlelana ngayo ngoba imigoqo ebakhona ukuthi amazwe lawa adlelana njani ngeza iphanjaniswe yinto ekhulunywa lo osengumongameli engakabi ngumongameli. Ama-diplomatic ties phakathi kweZambia leZimbabwe makhulu okumangalisayo. Angikholi ukuthi lokhu kungaphazamisa kodwa isifundo ukuthi bangathethisa abantu bona beyizikhulumeli zikahulumende.
Umnangagwa kukhona yini angaba ekufundile kukhetho lweZambia?
Ya into engabe ifundile ukuthi khona nxa engasasebenzisanga amapholisa lamasotsha ukutshaya abantu uzadliwa njengalo odliweyo. Okwenza angadliwe ukuthi yena uyakwazi uyasebenzisa amasotsha atshaya abantu lamapholisa atshaya abantu yikho enqoba. So ubonile ubhuro wakhe lowo esekele ukwenza njalo wadliwa. Ufundile sibili lathi ngo-2023 kumele sibe kwathi induku sizayiqumba sibili ngoba uyakwazi nxa singatshayanga asoze simvotele. Yisho isifundo sibili umnangagwa asifundileyo soneso.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlangothi ezitshiyeneyo mayelana ngokuthoba amanxeba aselizweni lokulungisisa konke okwehlukanisa uZulu. Iziphathamandla zalikhomishini zihlangana labenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe, abakahulumende, abamasonto labanye abatshiyeneyo. Izolo umgcini sihlalo walikhomishini umnumzana Selonare labanye bakhe bahlanganele iziphathamandla zenhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Christian Alliance. Sixoxele umqondisi walihlanganiso umfundisi uSenisibanda.
Besikhangele ngemuva ukusebenza esikwenzileyo sisonke, sisebenza ezigabeni ezehlukeneyo lapha eMathepeleland leMidlands. Njalo sananzelela ukuthi kule nhlelo ezithize ebesizibambe sisonke ekumele ziqhubekele phambili. Lezi zigoqela ubudlwangudlwangu obukhona kulabo abagebhi golide. Nxa sikhumbula ukuthi endaweni yevova abantu bebegamulana belimazana lasematobo, zindawo esesafaka khona ama-local peace committees. Ngakho besi-reviewa sibonisana ukuthi lumsebenzi usuhambe wafika ngaphi. Njalo sananzelela ukuthi umsebenzi lo omkhulu kakhulu, ngakho-ke kudingakala ukuthi kubambisane izandla phakathi kwethu abasebenza lamabandla ezenkolo bandla lazimele esebenze wodwa kanye layo i-NPRC lohulumende. Into esithokozisileyo ukuthanzelela ukuthi i-NPRC lokhu befuna ukuthi inhlelo zonke zokuletha ukuthula ezigabeni siqhubekele phambili. Njalo-ke lalezi nhlelo ade zisebenza labezigabeni ezehlukeneyo emakhaya lapha eMathepeleland bafisa ukuthi siqhubekele phambili kakhulu ukwenzela ukuthi iZimbabwe kube lilizwe elaziwa ngokuthula.
Udaba lwegugurawundi likhulume ngalo yini?
indaba ye-ground ibe khona ilokhu imqoka kithi njalo ilokhu imqoka lakibo labo bayakhuthazeka kakhulu ngomsebenzi owenzakele sibambisene izandla labo njalo ke siyananzelela ukuthi zikhona izinto ezingenziwa kathesi sikhangele abantu abahlukuluzwa ngumbhuqazwe nxa sikhangelela indaba yama-birth certificate iqakathekile ikanti njalo sikhangele ukuthi bangathola yini indlela yokubhodla eyokukhuluma izinto ezabahluphayo ngikholwa wonke umuntu agoqela la uhulumente usefuntile indaba ngabe iba le ndlela esicanda ngayo indlela ukwenzela ukuthi kucace ukuthi izasetshenzwa njani le ndaba ye-ground asondaba yokuthi ingaqedwa ngelanga elilodwa luhambo okumele ukuthi thina njengelizwe siluhambe ngesineke sihambe lo muntu wonke njalo singachiya omunye umuntu ngemuva wonke umuntu phakathi lapho zithi yena umZimbabweni ophakathi eZimbabwe umbongaphandle kusetshenzwe wonke umuntu asuthise ukuthi hayi le ndaba isilungiseke ngendlela eqondileyo
lingaba libaphe imbono yini abe komishini le phezu kokuthi udaba lwegugurawundi lolu kumele luphathwe njani
sicizelela ukuthi labo abalinyazwa yilindaba kube yibo abakhokhela ababaphambili kuyamele sibafake singathi enzikini yalindaba kungabi ngabanye abantu abakhuluma emaceleni kodwa kumele kube yilabo abalinyazwa yilindaba abalahlekelwa isihlobo okumele ukuthi basikhokhele babe phambili njalo siyananzelela ukuthi ziningi ezinye izinto nxa sikhangela ezaletha ubuhlungu ebantwini beZimbabwe ngakho zonke lezi kumele sikhangelwe lazo njalo kodwa siyakwazi ukuthi ngapha esigabeni semathebeleleni the Midlands lindaba ye-ground iqakathekile kakhulu ebantwini balapho
umfundisi uSeni Spanta ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe mhlaka 23 usiyaphela mhlaka 25 kulinyanga usubuye wadluliselwa njalo phambili. Lo mbukiso usuza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka 21 uye phela mhlaka 24. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane lomongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni weSADC Ordinary Summit oqale kwele Malawi izolo njalo ogqitshwa namuhla. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke. Ngibingelela kunye lentatheli zethu ezisinika indaba zeqiniso ngazo sonke isikhathi indaba ezimnandi. Ngiyalibingelela. Mina bengithanda ukukhuluma lokho ukuthi hayi siyakubongela lokho okwenziwe eZambia. Siyambongela uHlema into ayizileyo. Lathi njengabantu Alliance MDC Alliance asukumeni ngokuningi siyevota ukuze sikwazi ukulungisela izwe lethu. Asukumeni ngokuningi kuze lathi silandele okwenziwe eZambia. Biya into enhle kakhulu yathi asukumeni sivota siregister sivote ukuze sihlusile izwi lethu okukhuluma uGibson Mpofu isebubi kwa 17
salibonani basakazi beStudio 7 kanti kulezi insuku kuqhubekani kuStudio 7 njalo nje mas iStudio 7 sokukhulunywa isindebele ithutsha sihayiza ingasazwakali size sicitshe kuyini impela okunzima ukuthi inews lezi sizizwe zicacile njengebuseni kwesinye isikhathi sizizwa zicace kakhulu kodwa ntambama phosa nsuku zonke mase siyathutsha asazwakali sicela lonke abasakazi abaphethe uhlelo lwesindebele lizame ukubona ukuthi izinto elizenzayo zicacile khonapho ngoba sithembele kizwe inyuzi zenu lezi kodwa mase zisiba yilolu hlobo sokufana phela lokuthi sihle sicitshe sizihlalele singazi sikhangele amanye ama news media sikhohlwe ngo studio 7 kanti ayisikho esikuhlosileyo lokho sicela liguqule lento ngiyabonga
linjani linjani khona ngapho ku studio 7 siyalibingelela lonke tunga lo Chris kanye layo gift to be labo sisi sithi hayi pilo endekini isikhiphele izindaba esinandi azivalwe kuphela kasizizwe ezinye esiyabe sizikhulumile siyakwazi kulabanye abafuna ukuthi abakhuluma ukuthi kungabalwa ezabanye ama audio kanti kumele ukuthi umbono womuntu wonke kawuphume siwuze njalo laba abakhuluma ngobandlululo asibonge ukuthi shona asiyobandlululo njalo asiyokuthethisa ukuthi indebele kasiyobandlululo nqandi indebele ndindebele njalo kuyanithokozisa nxa umuntu anjela ukuthi ngilindebele ngoba vele ilulimi lami kathi nizavaleka ngithi ebengithanda ukukutsho ukuthi nanakhona laba bamadoda lokhu esale sithi nanakhona umthwakazi kayekele yabona bayabheja ukuthi nanakhona kuzakwenzakalani ngomthwakazi kathi babhejele ukuthini kwakhona kabayekele umthwakazi ayiqhubeke thina lathi sitsho njalo sithi ayiqhubeke umthwakazi ligumelane phakathi ubana siyamlandela sibile umoyo lathi siyamxhasa emuva ubana akaliqunye phakathi siyabonga njalo yimi uginya ithole lokho engisitsho njalo umpofu welubhani khona ngapho nzithi ayibalwe ama-odio kabalwe angiwazange amanye engikhulume ngawo
hayi khona kunzima comrade kunzima impela ngoba anti uyabona manje uthi abantu kuvuliwe amasonto kodwa kuthiwa abantu abangajova bengangena esontweni umbani umuntu ozahamba ebheka amasonto ukuthi neli kujoviwa akujovwanga kusho ukuthi bazakhipha abantu babo abazahamba becheck-e amasonto ukuthi amasonto kunjani 1, 2, 3 bese beyabona ukuthi le nto ngoba anti uyezwa umfundisi uzowaphendula wathi bona angebe kwazi uhamba bekuza abantu ukuthi ujovile akujovwanga so leyani nto kusho ukuthi ngenye indlela ifuna ukuchitha yonke into bebeke ngokuthanda kwabo
mangibengelele mangibengelele emsakazweni omkhulu kwistudio 7 umsakazi omkhulu umsakazi osethulela indaba njengoba zinjalo umsakazi ositshela konke nokufihliweyo abasifihlela khona hhayi siyanibonga basakazi abahle inkosi mayinigcine inilondoloze inivikele kukho konke okubi hhayi nami ngitike ngiphawule lapha basakazi nanko okuncane enginakho lapha abasakazi bakastudio 7 ngike ngikhulume nje ngendaba yomthwakazi inkinga zethu zakwamthwakazi esibhekene lazo ziningi kakhulu zidlula ezabantu basempumalanga ungabantu basezimbabwe ngoba mina ngikholele ekuthini thina singumthwakazi siyisizwe esahlanganiswa ngabelungu endlebe zikhanya ilanga ngaphandle nje kwesivumelano sethu nangu ubaba umqondisi Qondisi Moyo uMabalanda siyakubona laphana baba umqondisi umoyo wenza umsebenzi omuhle kakhulu uyagijima lapha uyasilwela lapha uzama ukubuyisa isithunzi sethu sithi sikhokelele wemfokamoyo siwela umfula umfula othwela izigodo siyakubonga siyakubonga baba umoyo sengani ungaqhubeka nje usilwela laphana bese kuthi nathi abantu sikweseke sikuxhase sibe semva kwakho ngelinye ilanga siyonqoba nakanjani befuna bengafuni sizonqoba ngelinye ilanga ngiyabonga abasakazi bamabahle bese ngiyekhala phana ematopi esilozi ngibingelela ingane zami uSanisiwe no-Asiphe ngabakwanyathi labo ngiyanithanda ngane zami hlalani lalela u-Studio 7 khona nizokhula nihlakaniphile bese ngibingelela ubaba nomama ngingakhohlwa isithandwa sami Trifin Moyo ngiyakuthanda sithandwa sami konke nabafo wethu hlalani lalela u-Studio 7 bese nijoyine i-MRP mangibonge mangibonge mangidede basakazi abahle igama nguluphathe umjipa ngiyabonga
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Uganda selivume ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezizinkulungwane ezimbili okwesikhatshana ngemva kokucelwa yimelika. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo ele China lithi lizimisele ukusebenzelana leqembu lamaTaliban lona elisanda kugenqula uhulumende wele Afghanistan kulandela ukuphuma kwamabutho emelika kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Uhulumende waleli lizwe ubikwa elungiselela ukwethula isiqondiso esixwayisa abanengi asebehlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 womabili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Amaphephandaba emelika achiyeneyo athi incwadi kwezempilakahle zibone lokhu kufanele ngoba izinga lokuvikeleka kwalabo abahlatshiweyo libikwa lisehla kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili. Sixoxe lo sebenza kwezempilakahle emelika unkosazana Brenda Moyo.
Imbangela yokuthi kube lalo umcabango kumbe kube lalo inkuthazo yikuthi umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka kakutsha njalo njalo abantu abaningi sebesifa, izibhedlela zigcwele ngathi phose ama states wonke njalo usuhlasela labantwana abancane lomkhuhlane. So mbona ngani yabezempilakahle kahle yikho sebekhuthaza ukuthi kungangcono ukuthi laba abahlatshwayo ama-vaccine bentu ama-jekiseni akuqala, abanye bahlatshwe yodwa abe-Johnson and Johnson, abanye abe-Moderna labe-Pfizer bahlabe ezimbili. So kule nkuthazo yokuthi bahlatshwe esithathu.
Amajekiseni khonapha emelika akhona kodwa abantu abaningi kabafuni kuhlatshwa. Kungani kunjalo ngokubona kwakho?
Mina mbona ngani abantu abangafuni ukuhlatshwa vele baningi labo kakhulu. Abanye ingakhangela lapha sibili kwelemelika ukuthi kungakabi noma lelo mkhuhlane lowe COVID-19 kuyinkuthazo nje ukuthi abazali bahlabise abantwana amajekiseni lawa navikela abantwana ukuthi bangaguli. Abaningi babevele besala besithi abahlabisa abantu ababo, kuphuma imibiko yokuthi amajekiseni ona lawana ahlatshwa ukuvikela abantwana, abanye besithi wabangela umkhuhlane kumbe ngithi isimo okuthiwa i-autism ebantwaneni. Kade bevele bekhona abaningi abantu lapha kwelemelika abavele bengafuni into zonezo zokuhlatshwa lawo ama-flu shot vele kade bengafuni. Kodwa kunye kwasekusengezelela ukuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa, ngibona ngani ludaba lokuthi umongameli owayebusa owayekhokhela leli lizwe umnumzane uDonald Trump laye kungani ulesandla kulolu kudaba lokuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Kodwa kungasenani ngilethemba lokuba abantu bazaqhubeka belalela inkuthazo lalabo abangafuniyo bacine labo sebebona kuyinto enhle ukuthi bahlatshwe amajekiseni.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu?
Mina inkuthazo engingayipha sibili sesikhangele khathesi ukumemetheka kakutsha kwalo umkhuhlane yikuthi abantu nje bengaphakama bayehlatshwa sibili. Ngikhangela njalo udaba lokuthi bakhona bona abantu abangafuniyo kade besitha bafuna ukuhlatshwa kodwa abanye sebefelwe yizihlobo zabo. Khathesi uyababona bengani labo sebencibincibilika. Ngakho ke lami ngiyakhuthaza ukuthi hayi bantu asiphakameleni phezulu sihlatshwe amajekiseni la sizivikele.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle emelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema. Ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iqhuba imihlangano lenhlangothi ezitshiyeneyo bekhulumisana ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.